nani ngabe phasha phasha uyananjelele ukuthi wonke wona lawo maqembu omayini acabangani ayathikaza bayaxexaxeka but in this little bit then it is also true ukuthi ezinkulu zaphona ziqala nje zingani ziyaphuthi ukuthiphelela yiyephi kule sizanga sezinsita sezokuhle kakhulu abafana be-South Africa banginake qabe ngambatatarisa ngibona ngani ngomdlalo ozakwenzima kakhulu olabantuba amalutshwana akumangalisi ukuthi ziyeke-sowtime kumbe zibuyele ziyeke-shootout kodwa-ke i-Nigeria ilabadali ababukhali phambili kuya ngokuthi ngibani ozasithatha asebenzise amajola.
Khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana?
Umdlalo omkhulu we-Ivory Coast ngulowoya bephandle amasapotana yikho sobuyifakela bekhona sebekwisimo lesiyane esitho ukuthi sebehlangene baba yimbumba lamasapotana ilize lonke nje linemba wabo lezi zakhe engikuchazela nanxa kungaba yibinanjani kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika kufayina.
Imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi ithimu laphana? Sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka
kuzima kodwa njengoba sengilitshelile ukuthi ngibona i-Ivory Coast kufayinal ngapha ku-South Africa le-Nigeria ha angeke ngatsho owakathi ngingathi ezanqoba inethuba lokuthi iyehlangana mhlawumbe le-Ivory Coast but i-Ivory Coast ingekele ukuwina ingekele ukufika kufayinal ukuthi ukuthi uzawina phakathi kwe-South Africa le-Nigeria ngamnika ithuba lokuthi aphakamise inkezo nxa amahosi engafika kufayinal. Nxa efike kufayinal hhayi ngenkalakata yomsindo esibili kuzaqhudelana kube nzima. Ngibona kuzaba i-final ezaqabulelwa ngathi mina ngamaphutha ama-mistakes by whoever makes it. Ngami ngiduketuke asiboni imidlalo leyana yabo 3-0 4-0 eyamagoli amaningi hhayi ngingandelisi